hayi umhlangano kumuhle, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi sabe ubhajise leminyango njalo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminye izabo ifakiwe makhonfezi wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa so lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile yenza ukuthi lelisheshubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop. Kungakabi le budget besizama ukubonisa uminister ufanele ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona kuzwani ukuthi thina sithiwe. So sifakile imizet yonke safaka ngokuthi sibona njani njengekomiti. Ndiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha azengi-unit aolisekuthi. So kukhulunjezi ikomiti yafaka and abantu bonke basithise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe yikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Sesimthengisa uminisi ukuthi hayi udubo lungabi emagesini. Salithengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lokhu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusweli amajenereta. Indawo esigaba amagesi sokuswela ikarida, karida ayila manzi. Then sikhangele ukuthi iwanga ihlale ifile ngamajenereta asemadala la. Esanyati le minyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s. So kuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze amaspezi awatholakali. So indawo eziningi akujenereta amagesi ngoba imitshini aseyafa. Ube zimbonisa uminisi ukuthi hhayi ukuthi silungise simtshina leyi akusancedi ngoba sifake amajenereta amatsha kuyenzela ukuthi sikalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa kwesitshane esingakwenza ukuthi sikhangele iy'ndawo zabosola ezelanga ngoba lokhu uchiphile akunidi kwakhiwa before kuthenga amasola phane zifake ndawonye phanye-ke ewayeni ukuthi zigaye amagesi. And singasitei singabona minister into ongayenza la asithi per province sifake 50 megawatts yamagesi esingawajenereta ngelanga kuyasinika 500 megawatts okuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagesi. So kungasinceda ngoba kuzaphosa amagesi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagesi abaningi. Lezazithi kukhona abalemali ngabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwa ngamuntu ewode ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kuchiphile then kuzasinceda ukuthi kuphazele kubela ama-tiselizes. Kuningi njalo esimtshele khona umnini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha lapha eZimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abalengqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagesi lezi mafutha into encane ukuthi kunga-elesifiso i-political will ukuthi belungise. Ine-matter of 1 month kuyabe sekulungile and i-1 month iningi kakhulu.